Lamhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Cora Ndebele, umqondisi wohlelo oluthi Be a Registered Voter Campaign, olukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota. Sihlaziya ukuthi uhlelo lolu luqhubeke njani, lona olukhokhelwa ngabesifazana.
Umkhankaso we-hashtag Be a Registered Voter Campaign uyaqhubeka kahle kakhulu ngokuba kulabantu abaningi ababesithinta usukudlulile i-voter registration bekhala ngokuthi baswele ithuba. So manje masekungene i-second phase, abantu labana sesebalandela ngokubafonela, ngokubasendela ama-messages, sibabonisa lezi ndawo eseduzane nabo lapho abangaqonda khona ukuze bayeregister. Ndalo nje siyalandelela kubomama lapho ama-programs ayenziwayo, sifike kibo mama sibakhuthaze ukuthi baqhube ne-campaign e-household level. Njengoba satsho laphana ekuqaleni ukuthi i-campaign leyi ithagethe izimuli ngezimuli, okutsho ukuthi e-household level one informed member should make a difference. So onguye ololwazi ozwisisa kabanzi ngento zokuvota lokuqakatheka kokubana siregiste kusigaba ngesigaba, siyamkhuthaza ukubana ayenze ukubana imuli yakhe yonke, kubaba imuli yakhe yonke, kubaba kulele khaya ku-household bonke baregistered. Omama yebo kambe manxasi sitsho i-strategy sokugcina i-last resort yethu yokuthi umntwana manxa engafuni ukuregister ungamphakeli, hayi bake behleke kube ngani yinto nje elobubhancathizi, kodwa bathuka ukubana hhayi abantwana after ungavula ukwenzekani kabili umntwana uyaphakama ahambe eyiregister. Njalo kwenzakala same thing lakubobaba, obaba labo ngakufika kumudle kwenza sitho omama banganikeza obaba ucansi ngendaba zokuthi obaba kabarejistanga, kube yinto engani ilokubhancathizi. Kodwa isithuthi silamrisa siyabona sesike sathola sile ama-phone calls from abantu different bekhuluma ukuthi hayi ngisengiqhuhe ngikhonile ukubana imuli yami yonke ibe registered. Inenge likhaya nge-issue yama ezithupha. So ukuthi kathe sizithupha i-registry la i-program ihamba isithi abantu bonke bathathe izithupha, after this calculate imuli ngemuli kuzasala kule 0% yabantu abaregistered. Sihle sithi sithi luqhubeke kahle ngenothi non-registered voter ezindlini, wonke umuntu abe-registered, okuyinto e-positive kakhulu. Njalo selokhu siqhubeka lathi lapho sihlangana khona labantu lapho esifica khona kula muntu ababuthene, siyawuqhuba umkhankaso. Lowo mkhankaso kaso wami kuphela, umama wonke osefundile wazwisisa ngokuqakatheka kwakho lokhu laye lapho akhona ahlangene khona labo mama abaningi, laye uyayifuqa e-household level kumbe lapho kulabantu abaningi abakhutheleyo bavumelekile. Asengibonile ngoma abathize ngiyangabona omunye umama laye efuqe ethola ibhasikili kwenye ilokishi imemeza layo futhi kukhona hheyi wonke umuntu kahambe eregister, ngabona ukuthi umkhankaso wokuthithi uhambile, wonke umama semekushutha esigabeni sakhe ilizwi liyahamba lifinyelele kuye wonke umuntu.
Kahle kahle liwuqhuba njani lo mkhankaso, njalo liwuqhelisa njani?
Umkhankaso lo sesiwukhuphukele kwizinga ekuthini asisakhonsentrate kubomama kuphela, kahle sesikhangela one informed member at household level, okusho ukuthi umama kumbe ubaba kumbe ugogo kumbe ukhulu kumbe inta ezisisa kabanje ukuqakatheka kokuba i-registered voter, nangokuqakatheka kokubana abantu bathathe ilungu labo lokuvota emulini kube yilo elimake sure ukuthi at household level it remains with no one ongekho registered khonongele 8 years and above. Ikakhulu nasemaphandleni lapha siyafinyelela kuzakhamizi imizi ngemizi, abantu bawuqhuba kahle lathi lapho emalokithini lokho siyaqhubeka sithageta different groups of people nasema-church onti la kuma-youth programs athiyotshiyeneyo nje ayenziwazi ama-youth, siyafika yibo sibatshele sibatshele ngokuqakatheka kokuba registered. Njalo sikhangelela ukuthi kusiyaphela this second phase everyone abe ese-registered.
Balamukela njani emaphandleni, njalo yiziphi ezinye impawu zalo umkhankaso ezimqoka?
Kufuna ukubonga kakhulu ngendlela uhlelo olukhankaswa ngakhona kwabezindaba la ku-social media, abantu abasebeliqhuba. Hayi, asiqhubeke sifunde njalo, kuyasinceda ukubana imathebelele nrithini ingabi affected ngokubana iregister lama-constituencies. Yebo kambe kuningi okubezika abantu bengabile interest ukubana baregister ngoba babonile ukubana kade bevota beregister emathebelele nje isemuva vele inhlelo zakahulumende bahlezi sayela emuva the feel sidelined. So yiso baningi kade bengathakthi lolu uhlelo ngendlela e-right, but ngendlela yokuthi manje siyabakhuthaza sibacela ukubana wonke umuntu kangene kule program kunganani, yikho ubana kuhle kube nganeno ngokuba manxa singayekela siyeke thise sili ihlupho leke sikhala ungangcono sikhale sizama thina ilungelo lethu lokubana sirekese silenze bese sikhala ukuthi uhulumende kasibone kodwa thina owethu iofuze sikwenze sokulubuye ama SDF funds athi sithole ukufana nayo njengabezinye izigaba la kwezinye ama constituencies like Mashingo Harare kufanane singakhali ngokuthi sibalushana ngoko aba apply ku voter registration kodwa sibaningi on the ground because yes affect
lo nkosikazi Khora Ndebele umqondisi wohlelo olukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota olwe the registered voter campaign ebesixoxa naye ekobulawayo.